Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 29 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
This is the largest jobs plan since World War II. Create jobs to upgrade our transportation infrastructure.
Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe usefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana le-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi.
Less than 6% of the president's plan goes to roads and bridges. It's a liberal wish list of big government waste.
Kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi ubusa ngendlela abangavumelani layo.
Ujaji nxa enganika umuntu ibail uyabhala i-order leyo kufanele ukuthi iyethayitshwa.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemva kokuvalelwa entolongweni okwedlula inyanga. Kube lokufuthelana ePhalamende phezu kodaba lokukhethana ngemihlobo i-tribalism. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe isefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube usipha lolu daba.
UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa kwelemelika edale le-Congress lapho watshele khona abantu bakwelemelika ukuthi usezamile kusikhatshana engene ehofisini ukuguqula indlela ilizwe ebeliphethwe ngayo nguhulumende kwaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. UBiden owethule umbiko lobhambi kwamalunga edale le-House of Representatives lawe-Senate amalutshwane ngenxa yesimo esibi sokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 uthe ungene esikhundleni sikamongameli ngesikhathi umemetheka okwethusayo umkhuhlane we-coronavirus.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots in the people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Go and get the vaccination. They're available.
UBiden uthe kulenhlelo ezinjengokunika abantu imali ebizwa ngokuthi yi-stimulus package ethulelwe abantu ukuze baphume kulokhu ababhekane lakho. Uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulungiselela abantu impilo engcono ngokuba nenhlelo ezinjenge-American Jobs Plan okumele ipasiswe lidale le-House of Representatives lele-Senate.
This is the largest jobs plan since World War II. Create jobs to upgrade our transportation infrastructure. Jobs, modernizing our roads, bridges, highways. We kept our commitment, Democrats and Republicans, of sending $1,400 rescue checks to 85% of American households. We've already sent more than 160 million checks out the door. It's making a difference.
UBiden uthe ilizwe leMelika selibuyela kunhlelo ezinjenge-Paris Climate Agreement yalahlwa ngurhulumente kaTrump. Ukhulume njalo kabanzi ngokwehlela uGeorge Floyd owabulawa lipholisa eMinneapolis abantu batshengisela emgoqweni besola izenzo ezimbi zamapholisa. Kodwa omele ibandla lama-Republicans uSenator Tim Scott wethule imibono yebandla leli ngokukhulunywa nguBiden usole kakhulu amanye amazwe kaBiden.
Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Abakubandala ama-Democrats bafuna ukwenza santando phansi kohlelo lolu. Kabasoze bakhe amabholoho. Lokhu kuzatshabalalisa imisebenzi.
Job killing tax hikes in a generation.
Wodabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni, uncomne kakhulu okwethulwe nguBiden.
uqinisile lapha umongameli uBiden ngomsebenzi asewenzile nge-100 days. Uqinisile sibili ukuthi yena engena ukhangele kakhulu i-vaccine le ukuthi abantu bahlatshwe bavikelwe emkhuhlaneni lo okhona.
Uphinde wathi uBiden ukhanya ezimisele ukusebenzela uZulu.
Kanti ke njalo nxa ikhuluma ngokuthi i-economy, siyabona ukuthi abantu bathola lokho kuthiwa i-stimulus, baphiwa izimali zokuthi lakhathesi lokho esikhuluma nje bayazuza abanye laba abangasebenziyo, laba abangela ama-rents. Ngibona ngathi lapha uqinisile sibili kakhulu, uyichaye ekhaleni sibili kakhulu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Busani Mbuso Ntini, laye ohlala kule Melika.
Sakhangela i-American Families Plan. Leyo icho ukuthi mina ngokwami nginje abatwana ngisemsebenzini sebengathola ama-daycare abambekayo, ngoba kade sama-daycare amaningi ngathola ukuthi umntwana ole 1 year kusiya kubo 6 years uyabe ebhadalelwa ama-$1,000 a month for i-daycare. So lokhu kuzanceda ukuthi ama-daycare cheaphe, njalo abantu abaningi xa ethuza qhatsha amanye ama-teacher, lokhu kuyatsho ukuthi abantu abaningi bazathola imisebenzi.
Bekugcwele abezomvikela kudala le-Congress ngesikhathi uBiden esethula umbiko wakhe kulandela ukuhlaselwa kwendawo le ngabalandeli bakaTrump ngozibandlela lonyaka befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Kusenjalo uSenator Tim Scott onguye yedwa uSenator onsundu kubandla lama-Republicans uchiye inengi likhuza umhlola enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter ngemva kwamazwi akhe awukuthi akula kubandlululwa kwabantu ngemihlobo eMelika. Okumangalise abanengi ukuthi ngemva kwamazwi la uScott uphinde wathi yena njengomuntu omnyama uhlala ebizwa ngamagama obandlululo ngabe bandla elibusayo elama-Democrats. Iningi lithi iMelika ibandlulula ikakhulu abantu abamnyama kusukela endulo besetshenziswa njengezigqili kuze kube namuhla. Akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 ababanjwe lumkhuhlane. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lasebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli likhwelela yakunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,191. Asebebhubhile bayinkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,565. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasikhombisa 17,345. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,729. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu phose amane 388,021. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 69,992. Kusenjalo lanxa umkhuhlane lo ungakahlaseli kakhulu emaphandleni, abanye bathi lokho kulakho ukutshintsha ngoba izakhamizi eziningi zingathathi amanyathelo okuzivikela akhuthazwa ngabezempilakahle afana lokugqoka amamaski lokuqhelelana. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu ophatheke njalo kwezombusazwe yena obesemakhaya ematopo.
Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni sematopo benanzelela ukuthi abantu abagqoka amamaski, abantu basondelelana, abamaintain social distancing, akula sanitize kakulani. Indawo bengihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyimnedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Okungangokuthi abantu bemakhaya ke kabawunaki ke umkhuhlane weCOVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokho, abanakile nje abagqize eqhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala abantu abakaqalisa ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya.
Bakhangela njani udaba lonalolu olwe-COVID-19? Bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani? Balolwazi olweneleyo?
Ye, abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogulayo lo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo umkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi ukuthi ungumkhuhlane okhona. Bayakwazi njalo ukuthi kuleli hlelo okumele zilandele lwezintshazana lezi ke ezokugqoka amamaski lokusanitizer ke lokutshilana isikhala abantu bangasondelelani bangabithimulelani bangaphefumulelani bayakwazi konke khona lokho. Kodwa ke ngibona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala balutshwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo esiphatheke kwezombusazwe njalo uke wafika emaphandleni ematopo. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye akhululwe inkantolo ye-High Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Abasolwa betheswa icala lokubangela udlakela beze betshengisele phandle kwenkamba yebulawayo police station ngenyanga edluleyo bekhonona ngokuthi umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ibandla leli liqhube umkhankaso ebulenjini be-internet ogqitshwe isolo lapho ebelisola khona ukubotshwa mahlayana kwamalunga amabandla aphikisayo kanye labalwela amalungelo kazulu. Igqwetha labasolwa umnumzana Prince Butche Dube utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uMahluli uthe kumele babhadale imali efika kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwean dollars ngamunye njalo bazibike emapholiseni kabili ngeviki.
Bakhululiwe ngebheyili bonke ngu-9. You'd remember ukuthi abangu-7 bangkhona babencitshwe ibheyili enkundleni kamanje and therefore namhla bekungena i-appeal yabo because sasi-appealile against i-decision to deny them bail. And then ababili bangkhona babevele bengazange ba-apply kumanje ngaleso sikhathi ku-applywa labana abanye bangu-7. So ama-cases angkhona omabili angene kanye kanye. It angene before the same judge today. Our appeal was upheld. In other words, isinqumo sikamanje sokubancitha ibail, ujaji kavumelana ngalaso. Wasibeka eceleni wasebanika ibail.
Kuyini okusalungiswa kathesi?
Ngokwazi kwami abakaphumi. Okwenzakalayo ukuthi ujudge nxa enganika umuntu ibail uyabhala iorder iorder leyo kufanele ukuthi iyethayitshwa ukuthi ingakathayitshwa kuyathatha isikhatshanyana mhlawumbe ilanga kumbe amalanga amabili nxa ingathayitshwa ujudge ayisayina-ke then only then can somebody go and make a bail deposit
ilanga lokuthi ukuthethwa kwecala labo kuyasungulwa nini selilalo
hayi asikabi lelanga langkhona okwenzakalayo ukuthi bele bona kade be-appear enkundleni kamanje for i-remand so-ke abajujisi bathembisa ukuthi ama-investigations asephelile ngaleso sizathu sukela kusasa mhlawumbe siyafika i-Friday bathembisa ukuthi bazasinika ukuthiwa ngama-state papers ukuthi lathi silungiselele ukutholisiswa kwecala ngaleso sizathu-ke sivumelane labajujisi ukuthi icala lidluliselwe phambili to next week next week yikho lapho esizaphuma khona lelanga lokuthonisa icala ngoba kathesi besingake sikwenze singakatholi ama-state papers ukuthi sifake ilanga ukuthi icala liyathoniswa nini
babekhonone njalo ngokuchaywa lokuthi abanye balimele kumele bedinge usizo lokwelatshwa kwagcina kwenziwe yini lokho njalo solwaphela lolu daba kumbe lalo lokho lukhona emthethwandaba
ngagcina sicele ukuthi bayehlolwa ngabodokotela kwenziwa khona lokho kwabhalwa ama-medical reports atshengisa ukuthi babelimele kangakanani umanji wayethe khona nxa sokule thuba behambe beyiripota emapholiseni ukuthi batshawa ngobani then kuvulwe amacalathise against abantu ababatshayayo so-ke utsho ukuthi njengoba sebeyaphuma amasuming ukuthi they will pay bail so njengoba sebeyaphuma kutsho ukuthi they will be able to do that
umnumzana Prince Buche Dube ligqweta lenhlanganiso ye-Abameli Human Rights Network yona emela amalunga eMthwakazi Republic Party futhelana kudalela senethi phakathi kukamphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi lo senetha we-MDC umnumzana Khaliphani Phukeni ngemva kokuba uZiyambi ethese uPhukeni icala lokuba lenketha betshabi i-tribalism lokhu kwenzakale ngemva kokuba umnumzana Phukeni ebuze ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakakhethi umsekeli wakhe kulandela ukuthiya umsebenzi kukamnumzana Kembo Mohadi ngombimbitho esetheswa amacala okuganga labafazi babanikazi uPhukeni uthe ukungagcwaliswa kwesikhundla sikaMohadi kuthiya uZulu weMathebelelendi engelamuntu omelayo kupresidium yeZANU-PF lakuhulumente uphinde wasola ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okuza kwenza uMnangagwa abe lamandla okukhetha abasekeli bakhe hantshi ukuthi bavotelwe nguZulu njengalokhu obekuthiwo yisisekelo esalotshwa ngo-2013 uPhukeni uthe inyathelo leli livimba abesifazana labemihlobo emilutshwana abafana lamaNdebele ukuthi labo bangene esikhundleni sikamongameli lokhu kucunule uZiyambi wathi uPhukeni kayisiso sikhulumeli sabantu bemaNdebeleni njalo uthe kumele atshiyane le mikhuba elenketha betshabi phakathi lanxa uPhukeni engathandanga ukukhuluma ngalolu daba sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC eMelika umnumzana Dan Moyo
kuyajabulisa kakhulu ukubona amasenator afana lo senator Phukeni akwazi ukuthi bamele abantu ephalamenti bangaphombi ukuvumelana lento yonke nje ephoselwa nguhulumende yiyo esithi yi-true opposition ke le esiyibonayo yenziwe nguPhukeni ngokuchallenja uZiyambi okwesibili kuliqiniso ukuthi uMnangagwa akaka-replace u-vice president Mohadi and kuyasima ngaza thina abaningi ngoba traditionally vele u-vice president ngumuntu ophuma eMathebeleland into okwavunyelwana layo ngesikhathi sabo si-unity agreement labomqabuko uJoshua Nkomo ukuthi u-vice president uzophuma eMathebeleland kuzapho so by default umuntu wasemathebeleland ma engu-vice president kusho ukuthi abantu bemathebeleland bale-representation ku-presidium and ngakho-ke since umuhadi waxotshwa noma ngathi waresigna ngezikandali zakhe abantu bemathebeleland abaselalo i-representative ku-presidium ku-government so ludaba oluhle kakhulu engilizwe uphugeni eluveza lapha and njalo futhi ngimzwe lwela labesifazane
kahle kahle moyo ibandla lenu limi ngapi kudaba lwebhilile ngoba sibonele sehlukana ku-House of Assembly omakhuphe besala ukuyivotela la ku-Senate sizwa kuthiwa lidabukene phakathi ibandla lenu.
Mina ngeke ngikwazi ukukhulumela iposition yeparty kule amendment bill number 2 njengoba ngingasu spokesman weparty lami ngibona ama-observation afana lawakho onalawo ukuthi ukuvota esikubone kusenzeka ku-National Assembly la ku-Senate kuhlukene phakathi kwabantu be-MDCT. I think kodwa ku-Senate ngibone abaningi bevumelana ukuthi hayi abayisapoti i-amendment bill le number 2 even though abanye bebesithi kukhona okuthize kuleyo amendment esingathi sivumelana lakho okufana loku-increase i-quota yabomama le-youth representation kodwa vele into ku-constitution yacho ukuthi gender parity abantu besifazana babe fully represented in the same manner lamadoda. Going back to amendment bill number 2 lo sibonile ukuthi bekungela kuzwana ngingatsho kuma kuyo ku-National Assembly ikakhulu ngoba kulabanye ku-MDCT babona kungathi kufanele ukuthi bavumelane lokwenziwa yizano from a political point of view thina si-opposition. Yes, hayi ukuthi siphombuku opposer for the sake of opposing kodwa kukhona ezinye izinto esingeke sivumelane lazo esizibone ezikule amendment bill ezifana lokhetho lwamajaji ngoba siyibona thina kuyinto ephazamisa i-democracy.
Umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeSim Life ithi inkampani yakwele China iBayfa Investments yona etheswa icala lokugebha amangcwaba abantu esigabeni selinde ewanke iyalilandula leli cala. Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho leVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini usemise umabhalane wedolobho uTown Clerk umnumzana Ronnie Dube umsebenzi ukuze aphenywe amacala abhekane lawo agoqela wenkohlakalo lokwehluleka umsebenzi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Mbonani busakazi be-Studio 7. Ngiyabingelela njalo ngingu-SJ Dube wakomuke kumasende ePlumtree. Ngiyabingelela kakhulu izihlobo zami endlini. Ngibonge kakhulu ukungena ku-Studio 7. Ngithi linjani lonke. Mina ngilokukhala ngezinto ezenzakala ekhaya. Ngokuhlala ngihlala lapha eMzansi e-South Africa. Kunento enje kubakhulu bethu khona ngale. Amabandla wonke nje I'm sure abakwenza ukuthi uma bengena eParliament bekhuleke noma benze imihlangano bekhuleke. That's why uthole ukuthi khona izinto zonke azihambi kahle. Nanku manje ngithe ngiyabheka nje indaba ye-MDC Alliance sebeyakubona manje ukuthi into ababeyenzile vele yayi-wrong. Bawina mpela endaweni eziningi emandebeleni kodwa bayenza into engcolile ukuyathatha abantu abasuka endaweni abangazazi bezoba ngamakhansela endaweni zakithi kumthakazi and manje ngiyabona ukuthi baphaphamise umthwakazi ayisikho ukuthi bazicabangele le nto ukuthi sebefuna ukuthi khona ye manje kuleyo ndawo kube ngukhansela wakuleyo ndawo baphaphamiswe yithi abakumthwakazi ngoba sikubonile ukuthi nanku abantu babo bona abafakwa ezikhundleni bahamba bethathwa ungathatha umuntu werusabhe khona lomletha emandebeleni uzoyenzana bazini ngendaba emandebeleni into le ivele yona ingcolile vele yenzwe yayenzwa i-alliance ingcole kakhulu kwakufanele bekucabange bona ekuqaleni ukuthi kufanele makuvotwa vele kukwazi ukuthi kuvotelwa umuntu wakuleyo ndawo ndawo ozaba ikhansela noma kumbeni amele abantu bakuleyo ndawo. Mina ngiswele kakhulu impela khona beqala ukuphapha amanzi babethulele nesikhathi sonke lesi ngoba sokuseduzana ukuthi kuvote khona bezama ukuthi besidonsele eduzane. Akulunganga vele kufanele bevule amehlo ngoba ngokuya kwesikhathi vele isupport izobabalekela ngoba sebehlanganisiwe umthwakazi. Namanje ngiswele futhi lesizana PF engcolile kakhulu kokugcina onguye umngcolo omkhulu kakhulu lapha eZimbabwe. Ukubopha abantu baboshelwane begcwalisa nje indawo zonke baboshelwa ukuthi bayenzeni. Siphakame nje sonke silwe silo kakhulu kwenze ukuthi uhambe kulunge. UNkulunkulu emuhle kodwa ngiyabona kuzolunga. Ngiyabonga hlobo zami ngandi kakhulu. Ngibonga uNkulunkulu asibusise sonke amen.
Hi Studio 7 esiyabonga abasakazi bethu. Okhuluma ngonhlanhla Eastern Cape eSouth Africa. Yes, hayi uhlupho lusekhaya. Uzibuza ukuthi kahle kahle for how long abantu bazosokola kanje. Into eyi-1 engingathi angi-understand kakhulukhulu ngabantu abaqala ama-political parties. Yes, siyayibona i-issue yeMatabeleland. But i-issue yeMatabeleland ungayilanda ufuna ukuthi uforme i-party, i-political party ezoba ngemihlobo yeMatabeleland. Awungeke wayibusa ilizwe eleZimbabwe even one day. Why amaTabeleland population yamaNdebele incinci kakhulu, incane compared to the total population yabantu bezinhlanga. And the population yamaTabeleland incane kanjalo ekubona ngabo thina singamaNdebele we are divided. Kanti la ama political parties already asafonywayo. Why wona omunye umuntu angajoyini yona yena le party yafuma ethathe imbono yakhe ifake kule invest kule party already exist ayikhona. Then we aqala political party yomhlobo. Once waqala political party yomhlobo, awusivele sozisebenza. But the reason why sozisebenza because le lokuze ne political party ezobe ikhona already yabe vele ilabantu abalushwana. Uqale futhi iparty enye ezoqala futhi ukuthi ungabe lo lokuzena. Ibe labantu abasupporta umhlobo othile wabantu. And then ekugcineni vele there won't be any progress. Kuyafana nje lokuthi isigida lesi endaweni eyi-1. The best ukuthi abona la ama political parties ngaba abantu baba united kubele one main political party. La khona futhi i-political party la ingabheki imhlobo because I'm sure ekhaya we are almost 1/3 of the total population ekhona elizweni. And once i-population yaba i-population ebheki imhlobo is not going to have any success even one day unless ma ungabe ufuna ukuthi ubuse isigaba ufuthi it doesn't even work.
Njani Studio 7, siyalizwa sibili elikhuluma ngakho labo abantu begovernment babelokhu bephethe ukuthiwa imitshado imbuthwana amashetshe. Ye abantu kathe sibabuthana ezindlini bayenza amashabhini. Indaba bengakhulumi ngamashabhini ababuthana khona abantu kakhulu uma one room abantu bethengisa khona utshwala emashabhini abakhulume ngakho konke. Ayikhona ukukhuluma ngamashetshe ye amabhawa ye imitshado imbuthana bechiya amashabhini into ngoba amapholisa yiyo indawo zabo abanathi akhona ngoba amashabhini layo avuka yiwo amapholisa akhona ahlukumeza abantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Abamabandla aphikisayo kweleSomalia sebamukele inyathelo likamongameli walelo lizwe elokwesula imizamo yakhe yokwengeza umbuso wakhe ngeminyaka emibili ngaphandle komthetho. Kepha bathi injongo yakhe kahle kahle abakayiqondi. Lanxa eleBotswana lisanda kubumba ikomiti ezaphenya udubo lokudlwengulwa kwabesifazana olubhahileyo, abanye bathi iyasilela limizamo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uhulumende wakhe sefeze okunengi phakathi kwensuku ezilikhulu engene embusweni okugoqela ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kanye lokusungula imisebenzi. Kodwa abebandla eliphikisayo lama Republicans bathi kabavumelani lombuso wakhe. Inkantolo ye High Court kobulawayo ikhulule amalunga emthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye ngemva kokuvalelwa entolongweni okwenyanga. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamilinkomo.